Lapha eVic Falls siyananzelela ukuthi kusemngcele ophakathi kweZambia leZimbabwe. Ngakho siyakwazi ukuhlula abantu abavele eCongo, abantu abavele eZambia, abantu abavele eMalawi, abantu abavele eBotswana. Njalo siyakwazi ukuthi Victoria Falls yona igcwele abantu abavele ngaphandle kwelizwe bezobona amanzi ethu iFalls. Kuqakathekile ukuthi betholeke uncedo losizo ukwenzela ukuthi ama-quarantine nama-isolation centers abo athole izinto zokuthi abantu bazivikele. Ngakho ke sifike sanikeza ku-quarantine center laku-isolation center ezilapha eVic Falls, sibanike imithi yokuzivikela yona esetshenziswa ukuthi ifafazwe phansi kumbe lapho abantu ababamba khona. Sabanika njalo le mithi yokugeza izandla, sabanika njalo le mithi esetshenziswayo ukwenzela ukuthi laba bedolobho leVictoria Falls bekwanise ukufafaza endaweni ekuhlangana khona abantu abaningi. Njalo sibanike lezambatho zabo mama ama-sanitary pads. Njalo sasesikhangela ukuthi sabanika lama okuthiwa ngama-snapsack, okuyikho okuyimtshini okuncane okusetshenziswa ukufafaza ale mithi kwenzela ukuthi ikwanise ukuthi kusebenze kakuhle. Sinanzelela ukuthi lapha eVictoria Falls ngenxa yokuthi isivulwa njalo iVictoria Falls sokuyaqalisa ukubuyiza eThekeli ezivela ngaphandle kwelizwe, sokuqakathekile ukuthi bathole lolo sizo. Njalo sinanzelela ukuthi babe ngabantu abathola abantu abaningi abadlula bevelela endaweni ezehlukeneyo emazweni aseduzane lathi, abanye bevele eSouth Africa bequma besiye eZambia lakwezinye indawo. Ngakho ke ukuthi umkhuhlane lo ukhule weCovid kungaba lula kakhulu kule indawo yeVictoria Falls.
Ona unjani lomkhuhlane khona ngapho eFalls, ngoba endaweni ezitshiyeneyo siyabona ukuthi uyazitshingisa kulezi insuku?
Sinanzelela ukuthi abantu abaku-quarantine center labantu abaku-isolation center kuyangani basesebalutshwana, kodwa-ke akutsho ukuthi kuhlala kunjalo. Liveke edlulileyo bebelabantu abangani bathe xaxa baphinda baba-discharge, abanye babo sebebonile ukuthi ba-negative. Kodwa kathesi sokusika ngesikhathi sekhisimusi sokukhangelela ukuthi inani labantu elizabuya lapha edrobheni le-Vic Falls lizaba liningi kakhulu, njalo lokuthi umkhuhlane ube khona sokungaba into ukuthi umkhuhlane umemetheke kungaba yi-possibility nxa imithi imithi adingekho. Kodwa nxa ukuthi sibatshele imithi, siyathemba ukuthi bazakwanisa ukuyisebenzisa ukwenzela ukuthi kuvikele idolobho leVictoria Falls.